Njengokufana lemadolobheni, abantu bemakhaya bathwele nzima, bathwele amagabha avuzayo ngokubana phose yonke into ethengiswayo emakhaya isithengiswa ngedola leMelika. Kuqalisanga kathesi, bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi, ngemva kokuthi kufunyane ukuthi ibhondi leZimbabwe leli seliwile, aliselamandla, alisathengi lutho. Konke nje izifuyo ngazinakana, onkomo, ombuzi, onkukhu, konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lanxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe, ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti bebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokubani uzafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi, kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni, kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe. Into abanini bamavinkili bathole nzima ngokubana kathesi ukuthi asukumise imota isiyawoda impahla, kumele asebenzise ifiweli kumbe into amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo, azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu, okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo sokumele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe, kumele ayifake ebantwini. So kungakho-ke impahla zakhe kumele zidule.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani? Njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa. Sike sakhuluma lo mphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise. Liyakubona yini lokho?
Ye, eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu, kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke. Ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esi district enjengeLupane kumbe njengeNkayi kumbe njengeTholotsho, engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30, ufumanise ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane, okutsho ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamathumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubhenefitha abalutshwana, kungenxa yokuthi la lezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo, zingene zisabalale indawo yonke. Yebo, zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke. Baningi abantu abangatholi lutho kukho khonokho, kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana.